Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 7 kuNtulikazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiboni kunomunye ongaphambili kanjena phamba nesisebenzi ekhona. Okwakhathi esifuna siyafithi ukuthi hhayi, aqhubekele phambili ngomsebenzi wakho omuhle. Umsebenzi lowo yiwo siyasenza lathi sibone iZimbabwe isasibonile emgwaqeleni siyo amadema ayalungiswa.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Lanxa nje isikhathi sakhe siyabe sesedlule, kodwa uMnangagwa uthi kafisi ukuqhubeka esembusweni.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yalokubuswa ngochuku nguMongameli uMnangagwa.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa akhuthaza abatsha ukuba bavukele uhulumende weZimbabwe. Yena obopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kazulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF benze umhlangano eHarare namuhla. Baphuma lesinqumo sokuthi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030, lanxa isisekelo sombuso singakuvumi lokhu. Kodwa yena uMnangagwa obesemhlanganweni lo uthe uzalandela isisekelo sombuso ngokwehla esihlalweni isikhathi sakhe nxa sesifikile. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Abatsha abakubandla leZANU-PF bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba isikhathi sakhe singafika ngomnyaka ka-2028 ukuba asuke esikhundleni njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso welizwe. Kodwa uMnangagwa wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-XCity kasoze ahlale esikhundleni njengalokhu okufiswa ngabatsha labanye abakubandla leZANU-PF. Abatsha laba abavela ezabelweni zonke bathe gwaqa namhla eHarare lapho bathethe isinqumo sokuthi uMnangagwa kumele ahlale esikhundleni. Bethule ugwalo olujulileyo besithi bakubone kufanele ukuthi ehlale esikhundleni lesi ukuze aqhube kahle inhlelo zakhe zonke. Ngokuhlangothi lwabatsha uMnumzana Munashe Mdusa ubesemhlanganweni lo uthi bakhulume izimfiso zabo njalo lokhu okukhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwentando yakhe.
Asiboni kunomunye ongaphambi naphamba nesisebenzi ekhona. Okwakhathi esifuna siyafisa ukuthi hhayi, aqhubekele phambili ngomsebenzi wakho omuhle. Umsebenzi lowo yiwo siyasenza lathi sibone iZimbabwe isasibonile emgwaqeleni siyo amadema ayalungiswa. Indawo yonke lapho ohamba khona iZimbabwe every district kumento eyenzakalayo ngemsebenzi ekamongameli othole isiqinqosela yelokuthikize lathiwa nabanye bazi bakhe. So thina yithi yikubukela esikuthakazelayo khonokho. Yikho nje njengabontanga arenyeezivumelana amaprovinsi onke ukuthi hhayi kumele aqhubeke khona khona akwenzile mthi imisebenzi yakhe awuphitshise owathi imisebenzi ifuna ukuthi ngomnyaka ka-2030 abantu umkhonomo wethu ube usingaphakathi laphakathi nxa sizilinganisa namanye amazwe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi kuyazwakala okukhulunywe ngabatsha kodwa kumele kulandelwe izifiso zikaMnangagwa njalo lesisekelo sombuso welizwe.
Isu sebatho leZANU-PF tinoterera mashoko ataurwa naiye mukuru webatho. Ivo vaMnangagwa vakataura vakati havasi kupfuurira. Mashoko avakataura ndo mashoko atinoteerera nekuti isu tinoshanda neguidance, isu tinoshanda nedirection, tine hierarchy.
Siyakuzwa ukukhulunywa ngabatsha njalo sakuzwa ukwethula umongameli Emmerson Mnangagwa. Okuqakathekileyo ukuthi leli libandla labantu njalo lilandela imithetho yelizwe. Sizalandela imithetho yelizwe njalo sihloniphe lezifiso zikaZulu.
And they are free to associate vachitaura zvavanoda vachishwira zvavanoda
loku kusevelwa ngumnumzana Sydney Sekeremai ukuhlangoti leZANU PF Council of Elders umhleli wezindaba zeNews Walks umnumzana Dumisani Muleya uthi abatsha laba bathunywa umnangakwa
siyayazi indlela abasebenza ngayo abakhokheli beZANU PF kusela kudala uma umuntu efuna ukuhlala uqala ngokuthi hayi mina sengifuna ukuhamba esenzela ukuthi abese ajika phambili athi hayi mina njengoba sengikhulumile ukuthi ngifuna ukuyaphumula kodwa ke nginenkinga la yokuthi abantu abafuna ukuthi ngihambe mina njengomkhokheli weqembu ebandla leZANU PF angikwazi ukuthi ngiphikisane le ntando kaZulu ngiphikisane le ntando yabantu so kusho ukuthi mina sengizalalela lokhu okutsho ngabantu njengoba njengomkhokheli weZANU PF mina ngisebenza ngezifiso la ngentando yabantu so ngisho ukuthi sengiyahlala ngoba abantu basho njalo obesenzela khonkhwane ekhulume emtare laphana esithi sezahamba yena usuke kwalo le mhlangano eminingi kakhulu emasingo ngale emergency kwayiwa baye emathinoti nambo begijima besema-south manje sebeyihlanganisa amayouth la ukuze balandele lesinqumo sokuthi kumele ahlale nguye okwenzayo lo usukuthi khona ubevele efuna ukuhamba uvele engafuna ukuhamba
umleya uphinde wathi umnumzana Constantina Chiwenga umsekeli kamnangagwa ubotshwe imbila zikakonde kudaba lolu umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kulombono ofanayo
lokho kwenziwa ngama-youth kuyinto engaqondanga ikakhulu ephikisana le-constitution yelizwe okutshengisa khona ukuthi vele izanu kayiyimeli i-constitution kube sokudanisa ukuthi umnangagwa ukuthi angabakhuzi kuzanu akukhulunywa lutho ongaluthunywanga so bathunyiwe abafana laba kuyisifiso sakhe kodwa yena ufuna ukuthi enze angathi into angayifuniyo siyakhumbula ukuthi umgabe yikho vele abekwenza ngumdlalo awufunda kumgabe umnangagwa ukuthi uyazenza ngathi hayi ngabantwana sebethe akula mntwana okhuluma into umzali angayivumanga ikakhulu kuzanu yinoma ngubani ngamuze sukume khulunywa uthunyiwe nxa ikhuluma uthunyiwe nxa kwathiwa kukhulunywa ngokuthiwa kugengula umgabe okhulumile ngowayethunyiwe so umnangagwa loba engazenzeni angarubha abalutshwana kodwa okusalayo yikuthi nguye vele umuntu owenza linto le ayenzayo le ubonakale ngokuqalisa ukufaka ifemili yakhe ezikhundleni ukuthi uvele uyazifukamela uyazilungiselela ukuthi angaphumi esikhundleni kutho ukuthi uzazaphume ngokufuqa ngogogo
kulabanye abathi ibandla leZANU PF selidabuke phakathi ngenxa yokwenziwa ngumnangagwa ofuna ukuhlala ekhuluma emphakathini esithi ufuna ukuthiya isikhundla lesi kodwa yena elesifiso sokuhlala embusweni ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party angamachumi amabili 20 abotshwe ngamapolisa namuhla engubo enja kobulawayo nesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokubopha abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo kulabantu abedlula ikhulu asebebotshiwe njalo abanengi balokhu bevalelwe eHarare kobulawayo lakwamanye amadolobho emasingo kulesethekeli esivela kwele Czech Republic esilokhu sivalelwe ngemva kokubotshelwa ukuthatha ividiyo sichaza ukuthi akulamanzi kuleli dolobho inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights yazise enkundleni yokuxhumana e-X ukuthi amapolisa ahlasele amahofisi e-Crisis in Zimbabwe Coalition lawezinasu eHarare namuhla isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi walile ukuthi kulokubotshwa mahlayana kwabalwela amalungelo kaZulu sithi amapolisa alondoloza umthetho wengeze wathi abalokukhonona ngokuziphatha kwamapolisa bavunyelwa ukumangala emapoliseni umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party uchaze okwenzakale namuhla
lapho kwenzakele namhlabe si clean up campaign lapha enguvuyenza and then kwase kufika ke amapolisa asentumbane police station afika ke aspeak lapho wonke umuntu obekhona lapho abantu bangafika i20 sisiqedile clean up ethu sesivala ngomthandazo kwabela kwafika ke ama truck amapolisa lamapolisa and then we rounded up sathathwa ke sasentumbane sishone sentumbane khona laphana and then after that base beconfirm entumbane ukuthi usuku namhla akala case and then ke kwasekuqala ukuphikwa abantu kuphikwa abanye abangu-3 manje abase Central Police and then kwaphikwa abanye abangu-6 abasephumula as reference to amanye ama-cases abadinge eChabalala enyabathini asephumula so as we are speaking right now abanye sisecentrali abanye sebethethwe sebephumula we yet to see abanye ukuthi bazabenzani basele entumbane police station.
Umnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa loTabo kaNcube weStudio 7, esebulawayo Central Police Station. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, njalo ekhokhela inhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Rights Association.
Umhlangano weSADAG ubulithuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizikhangise emhlabeni liyilizwe elilungele ukwamukela imali evela kwamanye amazwe, liyilizwe elilungele ukwamukela izivakatshi, ilizwe lapho ungafaka imali ilondolozwe ivikelwe, liyilizwe elihlonipha umthetho, liyilizwe elihlonipha amalungelo abantu. Manje ke ukubotshwa kwabantu abaningi kangaka ngale ndlela sekuthethe lonke leli thuba sekulikhangelise khona ngale kulapho imisakazo lomhlaba uyabusukhangele khona ukuthi leli lizwe kalihloniphi amalungelo abantu, kalithanda abantu abatshengisela ukuthi kabasuthisekanga ngalokho kuyabe kukhona elizweni. So kulithuba elilahlekileyo leli.
Abanye ababotshiwe sibona beqhubekela phambili bevalelwe bengakaphiwa bengakakhululwa ngesibambiso kumbe i-bail, likubona njani lokho?
I-constitution yeZimbabwe ikwenza kucace kahle ukuthi umuntu nxa esebotshiwe kulilungelo lakhe ukuthi athole i-bail ngaphandle kokuthi kube lezi zathu eziqinileyo eziveza ukuthi mhlazana lithoniswa icala uzabe sebalekile kazokutholakala, kumbuza kwethusela ofakazi, kumbuza kwenza okunye okuza kwenza ukuthi ukusebenza komthetho kungabi ngokuqondileyo. Ngakho ke kakufanelanga ukuthi abantu balelwe ukuthola ibail, kuyinto ephula amalungelo abantu.
Udaba lwemaswingo lapho okulesivakathi eseCzech Republic esibotshiweyo lilubona njani?
Zonke zona lezi zinto ziveza ilizwe kabi, benza bethuka abanye abantu ababefuna ukuthi bavakatshele ilizwe. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangelwe ngomthetho bangaze bawusebenzisa ngendlela engafanelanga, ukuthi kuso sonke isikhathi nxa ngabe kulensolo kulomuntu osolayo abotshwe, kulomuntu okhalaza abotshwe, kulomuntu okhuluma lokho abangakuthandiyo abotshwe. Ukubopha abantu kuso sonke isikhathi akuzange kwasebenza, kusoze kusebenze futhi. Asifundeni ukuxoxisana, asifundeni ukukhulumisana, asifundeni ukubonisana, asifundeni ukuzwa abanye abalembono engafanele yethu siyilizwe. Kwakhiwa kanjalo akuyiwa nganxanye kungemanzi, kanti ke vele kwakhiwa ngokuhlukana kwembono, kwakhiwa kanjalo.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yamalungelo abathengi, iNational Consumer Rights Association. Ubesecingweni lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele umuntu wonke weZimbabwe okugoqela labezinkonzo bancedise uhulumende ukubona ukuthi umhlangano weSADAG ozaqhutshwa kuyona le inyanga eHarare uyaphumelela. Ukhulume amazwi la embuthanweni womthandazo oqhutshelwe eHarare obuholwa ngumfundisi Andrew Taunashe, uBishop Nehemiah Mutendi lo Edmond Chiwota. Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe selenelise ukuthuthukisa inhlelo ezinengi lanxa nje letheswe izijeziso zenotho ngamazwe aphetsheya. Loku kwenzakala lanxa ezinye inhlanganiso lamanye amazwe besithi akufanelanga eleZimbabwe liqhube umhlangano weSADC ngoba alinanzi amalungelo oluntu. Nanku libopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Kodwa ilunga lebandla leZANU PF umnumzana Mbongeni Dube oyemela ilupane iState leParliamente kodwa okhuluma ezimele utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ilungelo loluntu alephulwa elizweni njalo eZimbabwe liqhuba kuhle amalungiselelo alumhlangano.
Ngiyafana nje lokuthi ma kulekhapa ngisebengama-members ekhapa imali. Ngakho kumele ukuthi wena uthawele imali kwezo kuthiwa ungathawela imali kodwa uyi-member yethu. Yikho-ke abazama ukuthi bakuhle khonokho. IZimbabwe yi-member yeSADC. So sekumele ukuthi ithathe i-chairmanship ukuthi akusamelanga ukuthi kuye eZimbabwe. Okulungiswayo kuyini eZimbabwe ngoba yonke into yalungiswa mhlaka 23 August yadlula kikho lokho. Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development. Kubeke ama-difference aside sibone ukuthi sisiyafika. 2028 sale siyenzeni okudevelopilise ayisikho ukuthi yimhlangano kuphela oyenzakalayo but ngokuba khona kwa umhlangano lo ezapho siyabona ukuthi kathe sibile emgwaqo inkalakatha yomthambalala womgwaqo osuyenziwe from Harare to Mount Armitage siyabona sokula mavilatra ngale ale asoze dilize ngenxa yeSADC leyo imhlangano phela izinto ezizasala ziseyenzela izo zaleyo so ukusibuya kweSADC lapha kuyinto enzekayo
abanye bathi kungani sokulungiselelwa abantu emzini ngoba kungani lokhu kungabi inhlala yenza
ya anti nanxa ekhaya kubuye umuntu wemzini phela singazukuthi besidla umfushi izolo singabulalela umuntu wemzini inyama inyama leyana siyidlala nxa zukuthi umuntu wemzini ekhona ekhaya so ngokunjalo-ke kuyafanana lakhonapho ezibabo awungeke wena ukuthi iguma lakho libile kubuye umuntu wemzini iguma leyo kodwa ungathanyela ekhaya futhi sokusala kuthi yini ekhaya phela yona leyo into eyenzakalayo ukulungiswa komgwaqo ukuthi e-Mount Armitage sokuthe kwabambanisa lokuthi kwenzani kulesadisi but sokuyinto esesenisikhona ungabona umuntu lokho ekhandabuza esithi akumelanga ukuthi kube khona konoke umuntu ozondilize la ngoba ungazibona ungavuna ukuthi kube ne-development elizweni lakho kumbe kube ne-program enjengana le elizapho uye kune-problem ama-problems abathi akhona alungiswayo iwaphi kahle kahle ngaphandle kokuthi ama-problems akhona kumele alungise kumele ayeulungisa ama-opposition parties ngale ngoba yiwa le-problem fana ngale kona kodwa singathi ukuthi ama-problems akhona amanye elizwe lakho
njengoba umhlangano weSADC uqhubeka eHarare singathi imathebelele ndilayo izathola yini ezinye inhlelo zentuthuko ekulungisweni kwemigwaqo lokunye njalo okulungiswayo
siyakwazi ukuthi vele abasoze bayekele bebaphume elizweni bangakanti izikoria fot number 1 yikho lapho abazathabisela khona esingathi thina yikho lapho kumele khangelele khona ukuthi singathola something then-ke kuesesithi ku-state of ilokuzenini esikutholayo thina i-setting of course akulanto esizayithola but khonophiyana sokuthi intile indawo yaseHarare sokunamanye ama-maybe sesingathola amanye ama-funds that angabuye ade nomuthi ayilungisa khonakale eHarare sengathi ayibethwa asabalala ayetakezinda.
Umnumzana Mbongeni Dube ulilunga lebandla leZANU PF njalo wake wamela ilupane East edale lePhalamende. Ubekhuluma lapha ezimele lo Standekile Mhlanga weStudio 7. Kwezivela kwamanye amazwe umongameli Bola Tinubu wakwele Nigeria uthi bazajeziswa kabuhlungu abathi sokumele uhulumende wakhe egenqulwe libutho kulandela ukutshengisela emigwaqweni okwenziwe kunsukwana ezedluleyo ngabantu bekhonona ngenkohlakalo lokudula kwempahla etshiyeneyo egoqela ukudla. Lokho kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kulabantu abafika phose amachumi amabili 17 ababulawe lizulu lesikhukhula kwele-Somalia izolo. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba izulu leli libhidlize izindlu ezedlula inkulungwane ezilichumi 11,500 edolobheni le-Abu Hamad. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, imikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli iyaphambili namuhla. Amacele omabili ekhangelelwe ukwenza imihlangano yokudinga usekelo eWisconsin laseMichigan. Ozancintisa emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris uza khankasa emhlanganweni lo elomsekeli wakhe amkhethe izolo umnumzana Tim Walz, ongusibalukhulu wesigaba seMinnesota. Ngakolunye uhlangothi, umsekeli kamnumzana Donald Trump, umnumzana James David Vance, owebandla lama-Republicans, uza kwenza umhlangano ezigabeni esifanayo engela Trump. Uphenyo olwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo luveza ukuthi uHarris loTrump bangutshikile obhanqa kusekelo abalutholayo phambilini kokhetho oluza kwenziwa ngolwezi. Sixoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi uwabona njani amacele omabili.
Kuyacaca umahluko phakathi kwamaqembu lawo omabili. Umahluko wakhona usobala. On one end masikhangela iqembu likaTrump, sithole ukuthi uTrump leqembu lakhe ngabantu abazimisele ukuthi bona i-America yabo abayicabangayo bona bafisela i-America yakudala lapho kwakulobandlululo khona lapho abantu besifazana ababengela ma-rights abo. And then ma ukhangela iqembu likaHarris Lowell uthola abantu abaprogressive abakhuluma ngeAmerica yakusasa yanamhlanje nakusasa, iAmerica ebambeneyo engelabandlululo. And so esikubonayo ukuthi ukhetho lolu luzodecidwa ikakhulu yintsha, ngoba intsha I think isivuseleliwe ngumkhankaso kaHarris Lowell. Intsha esikubona ukubana elakusasa labo angeke lize libe yikusasa elikahle elilempumelelo ma uTrump loVance kungaba yibo abanganqoba ngoNovemba.
Ukhuluma ngokuthi abatsha baphiwe umdlandla nguKamala Harris, kodwa ngakuhlangothi lwama-Republicans kuhlangothi lukaTrump siyabona ukuthi umsekeli wakhe uVance ngumuntu osasemutsha, laye mutsha mncane kakhulu.
Iye, mangikhuluma ngentsha kahle kahle ngikhuluma nge-age group yalabo abaleminyaka engu-18 ngingathi kusiya ku-30. Inketho eziningi ezidlulileyo besibona ukubana intsha le engikhuluma ngayo ibingekho that involved, engingathi ibingazimiselanga kangako endabeni zombusazo, ngakho bebengavoti. Kodwa sibona manje ngokunominethwa kukaHarris kutikiti lamademokrats, intsha le engikhuluma ngayo isivukelele manje, ngoba masibheka sibhekisisa ama-trends ku-social media, kubo-TikTok, kubo-Instagram, sibona intsha le isivuselelwe, baye-encourage-ana kakhulu ukuthi bayo-register ukuthi bavote, ngoba sekuvulekile ezingqondweni zabo kwacaca ukubana elakusasa labo lisezandleni zabantu abazowina ngoNovemba.
Indaba ezisegudwini kulolu khetho siyazi ukuthi zigoqela umnotho, udaba lwabantu bokuza esingathi immigration, kanye lezempilakahle lezinye nje ezitshiyeneyo. Ubona kuyiluphi kahle kahle oluhamba phambili oluza kwenza abantu bavote ngandlela thize?
Kuya ngokuthi umbuzo lo ubuza bani. Ma ukuthi ubuza ama-Democrats, ama-Democrats bazokutshela ukuthi amalungelo abesifazana, ama-abortion rights abo, amalungelo awe-health care. And olunye udaba kuma-Democrats oluphambili ludaba lokupreserva i-democracy. Kodwa ma usiya ngapha ubuza ama-Republicans ukuthi bona yini kibo okuqakatheke kakhulu, bazokutshela ngendaba zabantu bokuza, bazokutshela ngendaba zomnotho ukuthi inflation, kukhuphuka kwentengo kwezinto, yizi zinto abaziqakathekisayo kakhulu zona lezo.
Umnumzana Den Moyo ulandela ezombusazwe weMelika, sixoxelaye eseVirginia khonapha eMelika.
The Voice of America.
Abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kwele South Africa sebeveze ukuthukuthela phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukubotshwa lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Intukuthelo le ilandela kubotshwa lokutshaywa kwabuhlungu kwamalunga ebandla le Citizens Coalition for Change angamachuma isikhombisa lasitshiyagalombili 78, umnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla le Transform Zimbabwe unobhala jikelele yenhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Robson Cherry, umnumzana Samuel Gwenzi, lonkosazana namathayi Khwekhweza abalwela amalungelo luntu labanye okuthiwa bahlela ukuphehla udlakela elizweni. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi sekudingeka ukumanyana kwabantu beZimbabwe, inhlanganiso ye-African Union, e-Southern African Development Community lenkokheli zezombusazwe kwele South Africa ukuze kulungiswe ezombusazwe kulelo lizwe.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yalo kubuswa ngochuku ngumongameli Mnangagwa. Le ntsha yeZimbabwe lapha eSouth Africa, hambani liyelungisa ekhaya, hathi uhlala liseyiswa sengathi alilakini.
Go and fight from there.
Umkhokheli weBuild One SA umnumzana Musi Maimane uthi kulihlazo ukuthi ele South Africa likutshaya indiva okwenziwa uMnangagwa eZimbabwe.
I call upon the South African government to cut.
Kudala ngisitsho ngithi iSouth Africa ayiqume ubudlelwano bayo lombuso kantando kayiphikiswa kamongameli Emmerson Mnangagwa ngumbuso wamanga ololunya wababulali lababhidlizi.
The rights of people.
Ubona ngobudlelwano bebandla le-Democratic Alliance lamanye amazwe enkosikazi Emma Lewis Powell uthi awususwe umhlangano weSADC eZimbabwe.
The unrepentant ZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF selikuveze kwacaca ukuthi lizimisele ukwenza loba yini ukuze ligogodele intambo zombuso. iSouth Africa leSADC balomlando wokubona ukuthi iZimbabwe iyajeziswa.
Obligation.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lance Mlilo uthi uxhaso abaluthola kwele South Africa luyabathokozisa.
Sokubonisa ukuthi udubo lwabantu beZimbabwe alulona olwaseZimbabwe kuphela, kodwa jikelele eze Africa, jikelele eze SADC.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Msunukuli Mbongolwane uthi lokho okuthiwa ngabantu ngeZimbabwe ngamanga abantu abazidingela uxhaso lwemali.
Bengalinge nje, bengalinge bangene, bangenelele kwele SADC. Ngoba iSADC siyazi ukuthi inhlangano ezama ngazo zonke indlela ukuhlanganisa izizalwane zamazwe wonke eSADC. Ibuthakathi phela lobo.
Ekhuluma engcwabeni weqhawe lesizwe, umnumzana Makhethi Ndebele eNational Heroes Acca ngumvulo, umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze insolo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezibhekiswe kuhulumende wakhe njengenkulumo ezingalabufakazi.
Sihlaselwa ngendlela ezihlukeneyo ezigoqela ukukhuluma amanga ngelizwe lethu lemikhankaso yesekelwa ngemali yevela phandle kwelizwe.
Usenjalo esikhulumeli sebandla le-ANC umnumzana Zuko Godlimbi akavumelani lokuthi umhlangano weSADC ususwe eZimbabwe, kodwa uthi kufanele uqhubeke ukuze nxa kukhona kulungiswayo kulungiswe kulo mhlangano. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Sesifike komlindi yagcina, kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona ngemali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.